ilizwe libone ukugqoka kwezihlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izihlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa abanye balimala ngenxa yokwenza kwabomashurubhi laba. Idaya lephalamende likhokhelwa yikomiti ebona ngezenzwayo namhlanje lezomhlangano lasenyathelo ukuba kucutshungulwe ukuba lolu hlupho lunganqatshelwa njani. Umgcinisa wekomiti le umnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owathe intanele zindaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Sizakwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanise njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegwe edaya lephalamende umnumzana Annelies Ndebele uthi ngekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yephalamende emele ezokwenjwa kwemgodi elizweni, sihlangene ku-meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama-gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama-gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa ingcwethi ezigqubanayo zombusazwe zithi ukwenza uphenya usoze kusize lutho ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathinta ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kathesi ayiqakathekanga ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengoba lesi kesi sihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo umele sisebenzise khona imali yethu. Kodwa nxa ngikhayele isitikiti esilayo neZimbabwe, amasosha sizawubona itshaya abantu abangela amacala, sikeza wabona amapholisa nayo esemgwaqweni ikapasithi balayo bokuthi bayimisa amashurugu la asehlukile.
Ngenxa yendlala eselizweni, abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugu laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokhu akunabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu unethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.